umbali kuthi ngabuthisa ikhona $300 se interest rate simele ukuthi ngabe imali ayiholayo yi $4,000 imali yeZimbabwe yimele ukuthi imali ayihole kodwa i $400 ayikwani ningathola ukuthi sibele ukuthi $9 ukuthi umuntu agcwalise nje imoto encane ukuthi ahambelayo uyakuthi dinga imali engasika $300 ukhole wonke ise uphele izinto ezitolo ziyakhwela ziyaphambili zidingana lenkingo ye-USD rate sekunzima ukuthi ngingafika ukuthi abantu baphilanjani kodwa into yaziyo ukuthi ungangena ezitolo ingathola ukuthi abantu abaningi bayabhodabhoda bayehluka ukuthenga ungangena ezindlini abantu bayakhala izitolo njekade ingavula kuzima ngezayo kulento ezinengi ezinzima kakhulu ezimbato kokuthi abantu impilo yawo ibe nzima kakhulu.
Ibandla le-MDC liqoxa ukujongisela lisola okwenzakalayo kwezomnotho welizwe. Ubona ngani izakhamizi zingaxhasa lokho kujongisela ngobuningi baso?
Ukujongisela lokhu kuqakathekile ngoba uhulumende useyohlulekile ukuthi abe ngisise impilakahle yabantu isebenzi zikahulumende ama-CCTV njengabantu abadileke kakhulu okumele ukuthi babe phambili okutshengisela uhulumende ukuthi impilo isinzima abantu nje sikelele ngakhulu ukuthi esingathi i-unemployment rate kule 95% abantu abangasebenzi yakasebenzi ungangena esikaladeni ingaphela ukuthi kula mazenda ngabantu aba-25 nje abantu ngakhulu abanye abalama-degree ayahambayo ezikole ilizwe limile alisebenzi i-unemployment akusebenzi amagesi awakho uhulumende udinga 400 million ukuthi amadoda asebenze kuhle sizawuthola sebhadalileyo imali e-South Africa kodwa ngakhalethi amagesi sakabi khona sinasithingela amagesi ahamba ngo-5 asengentamba ngamathuni impilo nje inzima so ukujongisela lokhu mbona ngantu abantu abaningi bayakuthakaselela nxa bengahambanga bayatshengisela ngakuthi ukuthi abantu kabafuni ukujongisela abantu bayesaba ngoba elizweni lezimbabwe ukuhlukumeza okukhulu kakhulu.
Inhlanganiso yakho leyo incedisa njani abantu?
Inhlanganiso entsha edinga ukuthi ikhulumisane lohulumende labantu ngokuzathola ukuthi esikhathini esiphelileyo abantu bekhulumisana lohulumende khathesi ngathi indawo ngesikhathi ama-platform okuthi abantu bakhulumisana lohulumende sezifithwane sasidinga ukuthi sakuhulumende akwanise ukukhulumisana labantu ngoba esikhathini esiteni sizathola ukuthi uhulumende asale endaweni ezidulayo basale endaweni ezikhathana lapho abantu abaphila khona ngabakwazi ukuthi amagesi ayahamba ngobizetha kayibathethini ngabakwazi amanzi ayahlupha ngoba umasipala aziphalaphansi so iy'nzuko eziningi esihlangana nazo ngabazazi bayaziza nje zibhale emaphepheni so thina sinike ukuthi sikhulume ukuthi ngathi ngama-platform.